Hayi, okungathi esiyisibona ngantho ama-opening statements akadavid packer yiwo ngantho aqakathekile ngoba badinga ukuthi yena lo-Trump baba le-agreement yini ukubana ngcolise amanye ama-candidates ngo-2016.
Siyabona ukubana abanye babafakazi bakhanya bengabantu abasebenza lo-Trump, akusuze na kwenza ukuthi atholakale elecala.
Into echaza ngendaba zelo e-United States kubale into ethiwa yona yi-intention oyenzileyo. Ma ngunika imali bhuti wami kanti is it intentional for the purpose or ukuthi ngiyabe ngiphonga ukunika for a service. So kakhesi sibona uTrump ecathi ayisithi yena he was paying uCohen imali yona leyo just for the purpose of his services as his lawyer.
Kodwa wena ngokubona kwakho ubona ungani ukuzivikela ngakhona lokhu kuzasebenza na?
Into ngiyibona lapha is ukuthi kudependa ngokuthi i-prosecution izacaca kuhle yini iy'ndaba zabo zokuakhuza umnumzana Trump, ngoba siyakwazi ukuthi ukuthi ukhulunyele ukuthi ulecala it depends ukuthi i-jury yakho i-12 people babe-10 and ujudge layo yabe banika ama-instructions anjani. So wakakhesi hhayi angaboni ukuthi bazamu-accuse ngecala lona leli abalithe ulalo.
Siyabona ukubana uqhubeke elokhu ekhuluma ngokwemthethandaba kuyikuthi yena wafakelwa isinqumo sokubana angakhulumi. Ubona ungani khona okwakusuza kumfaka enkingeni na?
Hayi, khona lokho ngiyabona ngantu asekuzamfaka enkingeni ngoba siyakwazi ukuthi in a normal situation kuma-citizen wonke e-America ujaji engakunqumeli ukuthi ungakhulumi in public or uthathe ubufakazi ubufake kumaphephandaba and then when usuyenza the opposite vele bahle bekubophe or bayakukhoshena or fine. So hhayi kakhesi bebesithe amacala angikhona sefike close to 12, so hhayi ngabona lami ujaji ngantiwa uzafaka i-action la.